indlela umnumzana uSpanda aphathwe ngayo ebizele police station ukuthi ayethonisiswa ngento angayenzanga kuthiwe mhlawumbe ucabanga ukuthi ayenze kuyilokho esisikubona eminyakeni eminingi edlulileyo engu-43 okuthiwa yi-lawfare ukusetshenziswa komthetho uyisikhali sokulwisa abantu sokuvimbela imibono ephikisayo sokuvimbela labo abathi akube lokhetho olukhululekileyo sokuvimba imibono ekhuluma ngokuthi ezomnotho zifile akulamisebenzi ukuthi kulobuyanga ukuthi kulendlala elizweni ukusetshenziswa komthetho ukuvimbela abantu ukuthi bazuze amalungelo abo aku-constitution ukusetshenziswa komthetho ngendlela engafanelanga lokho esithi abuse of the law yikho lokho esikubonayo ukuthi nje umuntu angaba lombono othile abesefakwa icala elikhulu ethuselwa abizelwe e-police station yelokhu lalokuyana athonisiswe ngezinto angazenzanga into engasisi indawo yona leyo into engaqondanga kodwa-ke kabuhlungu yiyo impilo esihlala kuyo eZimbabwe abantu bephathwa ngayo naleyo ndlela
sibone njalo abemthwakazi Republic party besaliswa ukuthi baqhube umhlangano wabo kobulawayo izolo njalo abe Jobs Color Solidarity campaign labo bealisiwa ukuthi baqhube ukutshengisela ukugqugquzela abakade befuna ukuqhuba esitungiza konke lokho ubona kusitshoni
ukuvimbela abantu ukuthi babambe imihlangano kumbe bahlangane ngendlela thile yokuthula kwephula isisekelo sombuso kwephula iconstitution yeZimbabwe ngakho-ke oyabe kwenza ngumuntu oyeyisa abantu beZimbabwe oyeyisa iconstitution oyeyisa inkululeko abantu abayibeyilwela namhlanje abangayitholanga abangayitholiyo ngakho akumangalisi ukuthi siyakubona khona lokho kufakaza khona ukuthi ilizwe leli kalilakho lokuyana esithi i-rule of law ukubusa komthetho kubusa abantu kulokuthi kubuse umthetho alilakho ukukhululeka i-constitution kulaba benza kanjalo ifana nje lephetshana elingelamsebenzi ifana le-tissue nje umuntu angayilahla esambuzini yikho lokho abakwenzayo ngakho-ke ingenye yezinto ezenza ukuthi kube nzima ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lobudlelwane obuhle lamanye amazwe yikho kubanga futhi ubuyanga obanga ukusweleka komsebenzi okubanga ukuthi kube nzima ukuthi ezomnotho zime ngendlela efaneleyo ngokuba phela ezomnotho lezi zidinga ukuthi kube lobudlelwane obuhle lezi zwane leZimbabwe kube lobudlelwane obuhle njalo lamazwe omhlaba kodwa ngendlela leyo kuphilwa ngayo kuvinjelwa abantu amalungelo abo kusho khona ukuthi usizwe luseza qhubeka lusiya phambili.